siyabonga mavela silo Chris lichona njani mthwakazi omuhle yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 21 ngomfumfu 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abanye abantu laba bathethe ukuthi basekele amanye amabandla ezokuthi welizwe kungasebandla elibusayo. Lokho kwenza ukuthi abantu laba babandlululwe lapho okunikwa khona abantu ukudla.
IZimbabwe Peace Project ithi ibandla leZANU-PF lisebenzisa ukudla ukudinga usekelo njalo abamanye amabandla bayakuncitshwa lokhu kudla.
Abaningi abadinga ukwazi kuba ngokwamahala yini, because abantu abaningi imali yokuthi bethole izimpilakahle abalayo. Kodwa okwesibili ukubuza ukuthi nanko-ke selibonile ukuthi ngile maybe ithukela lami liningi kakhulu emzimbeni. Ngenzeni ngisuka lapha ngiye ngapi ngibona ubani?
Amakhulu lamakhulu abantu ahlolwa iBP lethukela kungela mpadalo. Kuhlandla lapho esikhangela khona umomo wezombusazwe elizweni lamhlanje sixoxa lomsekeli kamkhokheli webandla le-People's Democratic Party umnumzana Samuel Sipepa Nkomo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kokuthula elizweni iZimbabwe Peace Project ithi ibandla leZANU-PF lisebenzisa ukudla ukudinga usekelo njalo abasekela amabandla aphikisayo bayakuncitshwa lokhu kudla. Embikweni wayo obukhangela okwenzakale elizweni ngenyanga edluleyo, inhlanganiso le ithe njalo ukufuthelana lokudlephana kuyaqhubeka kumabandla atshiyeneyo, ikakhulu eleZANU-PF lele-MDCT lapho amalunga adonselana khona ebanga izikhundla. Sixoxele umqondisi we-ZPP unkosazana Justina Mukoko.
Okokuqala, ngifuna ukuthi iZimbabwe Peace Project izinikele ukusebenzela ukuthula eZimbabwe. Sizinikele ukusebenzela ukuthula ngokukhangela lapho kulo kungahambi kuhle khona ngendlela okungenza ukuthi kungabi lokuthula. Imbiko esiyethulayo kungwalo zethu esiphuma nyanga zonke, imbiko esiyitholayo kubantu esebenza labo abakhona endaweni zonke zelizwe, okwenza ukuthi sithole imbiko elohlonzi esilayo ukuthi sigobelane nabantu bezalwane zeZimbabwe. Okwenzakalayo yikuthi abantu abaningi abafanele ukuthi bathole uncedo lokudla lezinye izinto abakuthole ngodaba lokuthi abanye abantu laba bathethe ukuthi basekele amanye amabandla ezokuthi welizwe kungasebandla elibusayo. Lokho kwenza ukuthi abantu laba babandlululwe lapho okunikwa khona abantu ukudla kumbe lezinye izinto eziyabe ziphiwe njengezipho zabantu beZimbabwe.
Ukuvela ngapho ukudla lokhu ngokwebandla leZANU-PF ngokukahulumende ngokwenhlanganiso ezizimeleyo?
Engingakutsho yikuthi, engikwaziyo yikuthi sekule mbiko evamileyo kakhulu sizokuthiwa umongameli uthi yena kula sizabanisa kuleli esiya kufa ngendlala. Okutsho ukuthi uhulumende naye usefake imali yakhe eningi ukuthi abantu bathole ukudla. Kuhambelana lokuthi abantu abatholanga inala elihle ngomnyaka ophelileyo. kodwa okusimangazayo ukuthi kunokudla okuningi kakhulu okunikwa abantu emhlanganweni yezano-PF. Ukudla lokhu asinaqiniso ukuthi ikudla okusuka ngathi. Kuke kwaba nembiko yokuthi iChina inika iZimbabwe irayisi eningi kakhulu. Kodwa sibone ukuthi irayisi yona leyi inikwa abantu abaya emihlanganweni yezano-PF. Okutsho ukuthi abanye abantu abangayi kuleyo mhlangano abatholi lokho kudla.
Unkosazana Justina Mukoko, ngomqondisi wenhlanganiso ekhankasela ukuthula elizweni iZimbabwe Peace Project. Asenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli seZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo. Kodwa kunxoxo esiyenze kunsukwana esanda kwedlula lelunga leZANU-PF njalo engumeli wephelandaba Mpopo mayedale lephalamende umnumzana Joseph Chuma ukulandule lokhu.
Angazi ukuthi abantu bazakhula nini, njalo abantu bazafunda nini, ukukhuluma iqiniso. Abantu zizidleni enje. Kube khona umuntu ongabanjwa ngamandla shuwa avume. Akula muntu osuzavunjwa ngamandla anything. Akula muntu othiwa ngama-rice. Okwenzakalayo yikuthi ona umuntu ungayiziyela, uzishiyela yedwa ngoba thina lathi njengebandla lezanupiyefu asingesaba kathi lo waliphi ibandla lo ule-tshirt ulikala t-shirt umuntu uyazivela yethu ukuthi hhayi sengibona ukuthi bana olalongo lapho isikhathi sokule sibe ngilahlekile sengiphenduka ekhaya ngicela bakithi lami ngigqokise njengabanye abantwana bekhaya anti abo athe mina besengukugqoka naku lapha hhayi sengukukhipha mina ngethi umuntu ezikhulumela yedwa kungela muntu ombambe ngamandla yinto eyenzakala yona leyo. Akusela politics ezokuthi uyafosa umuntu ubana achiyele libandla ayolani libandla. Akula muntu ongakuvuma kunoba. So lokhu umuntu okhuluma njalo umuntu odengisela isayini okwehluleka sibili ophezu kokwehluleka. Akusoze kwafokafosa umuntu and that is iqiniso eliphelelelo nalelo.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga leZANU-PF njalo ungumeli wephelandaba Mpopoma etale lephalamende.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Amakholo lamakholo abantu abikwaye siyahlolwa kungelambhadalo isimo sabo sechukela egazini kanye lesokuhamba kwegazi emzimbeni iblood pressure. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lolu hlelo luqhutshwa yizifundi ezisafundela umsebenzi wezokutholiswa kukaZulu imithi yokwelapha ama-pharmacists phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Pharmaceutical Students Association. AbeZipsa benza lokhu ngokusebenzelana labekolleji labo le-University of Zimbabwe bemanyene labekolleji le-Harare Institute of Technology, HIT. Umkhokeli weZipsa, umnumzana Michael Gwata, uchasise ngokugcweleyo phezu kwenjongo yalolu hlelo lweviki abaluqhuba edolobheni le-Harare kumgwaqo we-First Street kusukela ekuseni kusiya ngama-4 emini.
Yokusiza abantu ngezempila kahle, sibancedisa ukuthi ungaba lokuphila kahle njani usebenzisa izinto lazo wena endlini, njengokuhamba, njengokugijima, njengokulima, into ezinganjalo nje, into ezingaduliyo kodwa into eziseduze lathi esingakhona ukuzisebenzisa. Abaningi abadinga ukwazi kuba ngokwamahala yini, because abantu abaningi imali yokuthi bethole izempila kahle abalayo. Kodwa okwesibili ukubuza ukuthi nanko-ke selibonile ukuthi maybe ichukela lami liningi kakhulu emzimbeni, ngenzeni ngisuka lapha ngiye ngaphi, ngibone ubani, kutho ukuthi sengifile yini nxa kunje kumbe ngitheni. Yikho abadinga ukwazi okuningi, kakhulukazi badinga ukwazi ngayona le mkhuhlane ukuthi kambe shuwa kungenzeka ukuthi ngibe ngikhona ukulungiseka yini emzimbeni, kumbe kutho ukuthi it's a death sentence ukuthi sengizibulele nje ma ngiphila.
Uthi uGwata bakubone kuqakathekile baqhube lolu hlelo ngokunanzelela ukuba iningi lingazihluphi uyadinga ulwazi phezu kwesimo sabo ngaphandle kokuba umuntu esengogulayo.
Otherwise siyabe sikukhangele yikho khona ukuthi umuntu ukukhula kwakhe umzimba ukuthi ukukhula ngoba ule mali eningi kumbe kulento wrong ngoba nomzimba omkhulu kumbe kulento eright ngoba nomzimba omncane. Konke lokhu yikho esikukhangelayo. Sizama ukusiza umphakathi ukuthi khona kuzaba lelo mahluko abantu bekhona ubakwazi ngezempila kahle njalo bekhona ubakwazi ukuthi ama-pharmacists kuyikho lokho esikufundelayo ngabantu babo ngabantu abamele bebasize.
Asebe kunanzelele selokhu beqalile lolu hlelo ngolwesibili yikuba lokhu elusilela ulwazi kuZulu phezu kwalesi simo esibangelwa yindlela umuntu aphila ngayo. Lolu hlelo luqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Promoting Health Through a Healthy Lifestyle ngenhloso yokuvuluzula amehlo ukuze azi isimo sakhe ngasikhathi sinye kucetshiswa labo abatholakala belenkinga ukuba bayebona odokotela loba abongi ezibhedlela bathole usizo lokuba benzeni. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Umbukiso wamabhizimusi amancane laphakathi usungulwe lamhlanje eHarare njalo ungenwe ngabantu abavela emazweni angezansi e-Afrika betshengisa okutshiyeneyo abakulungisayo. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lo mbukiso uthathelwe phezulu ngamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi akwelezansi ye-Afrika abaze phansi kwenhlanganiso ye-Small Enterprises Development Agency, SEDA, yasezansi ye-Afrika. Unkosikazi June Mukoka wenkampani ye-The Reformist yakwele South Africa uthi yena unikeza amacebo kubantu-ke kundaba zokuthuthuka kwamabhizimusi njalo ethi abatsha beZimbabwe le-Afrika nje ngokugcwala kwayo kabathathele phezulu amathuba atholakalayo ukuba bethuthuke ngoba lo sizo lolwazi solukhona.
As company sethu The Reformers siyabasiza siyababonisa ukuthi bayenze kanjani. Siyabasiza siyababonisa and ziyayazi ukuthi kunzima. That's why Africa ifuna abantu bane power and bane civil will ukuthi sisoyenza.
Uthi izwekazi le-Afrika sokumele lithuthuke njalo lifuna abantu abazinikeleyo njalo belokukhalipha ukuba lithuthukiswe ngamathuba elilawo. Umukoka ungumlobi wezingwalo njalo edinda ingwalo khona ngalezansi Afrika ethi kulokukhala ngokusilela kwemisebenzi abatsha sokumele besukume bezilungiselele eyabo imisebenzi. Kwele Zimbabwe abatsha babhekana lodubo lokusilela kwemisebenzi okusimo esiphezulu kakhulu. Kodwa unkosikazi Pulani Mufokeng olungisa impahla yabobaba ama-jean ama-tie lezikhwama zabomama uthi inkinga zivele ziyingxenye yempilo ngakho-ke ukhuthaza ukuba okudingakalayo ikuma ngezimbili unqobe.
Kumele ukuthi wena ungumuntu uzitshele ukuthi wena igoal yakho yini noma kunzima kangakanani kumele you have to keep on pushing ngoba ayikho into elula empilweni ezalula uyabona. So I would really say ukuthi ipassion ibalulekile ukuthi lento lena uma uyithanda uyazi ukuthi yinto ovuka ngayo olala ngayo into oyiphilayo.
Umnumzana James Chokuda ulungisa amacici esewetha njalo uthi inkinga alayo ikusilela kosekelo lwemali le ndawo loba umkambo wokuthengisela akulungisayo. Ethi uzathatha leli thuba lalo mbuthano ukudinga amathuba kwabanye abavela-ke kwamanye amazwe ukuze athole abathengi. Ubongani Mdletshwa ukhokhela ibhizimusi le-TVT eliqhuba umsebenzi wokulungisa insimbi lokwakha ngazo.
Kakhulukazi sisebenza nama-companies a-private no-government where bazofuna ukusibakhele i-structure if bakhanda ama-buildings. Then we come with structures still. Ukuthi this is a kind of a structure esisifunayo so bese sibenzela according to them.
Uthi eZimbabwe ubona amathuba ekhona njalo ethi ezansi ye-Afrika ubona njengamabhizimusi asakhulayo benelisa ukusukuma-ke ngoba belobudlelwano obuhle lamabhizimusi amakhulu.
Kakhulu kangako kodwa-ke sisaqhubeka sisakhula kuyasebenzeka kakhulu. Ama-industries are giving ama-companies amancane ama-chances ukuthi ekwazi ukukhompitha nama-companies amakhulu e-regions South Africa. So we are here ukuthi sizokwazi ukuthola another opportunities akhona ngawathola ngala.
Lo mbukiso ngena la ngamabhizimusi akuleli ikakhulu abathunga izigqoko abama insurance labalungisa imisebenzi ye welding njalo uzaqoqela lo mhlangano we conference kusasa usiyaphela ngomgqibelo. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingu Mark Peter Ntambe.
Ku live talk lamhlanje sikhangela udaba lweminyaka amantombazana amele avunyelwe ukuya emacansini ngayo ngokusemthethweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umsekeli kamongameli weMelika omnumzana Joe Biden usephumele egcekeni wathi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli olwenziwa ngomnyaka ozayo. Lanxa abantu abaningi bebelokhe bemtshotshozela ukuthi aqalise ukukhankasa angenelayo kulolu khetho. Ekhuluma namhla esigodlweni sikamongameli eWhite House, uBiden uthe imuli yakhe lokhe isalila ukulahlekelwa intotana yakhe ngomkhuhlane wemvukuzane. ELeChina leleBritane akhangelelwe ukulobelana isivumelwano samabhizimusi esibiza amabhiliyoni amadola ekuhlanganeni kwenkokheli yamazwe omabili. Umongameli weChina usekwethekeleleni kweleBritane kwamanje njalo ukhangelelwe ukuloba lesi sivumelwano ekuhlanganeni kwakhe lenhloko kahulumende yeleBritane umnumzana David Cameron. Ngesikhathi umnotho wakwele South Africa uqhubekela phambili usiba mubi, intsha yeZimbabwe engene kwele South Africa isiyadinga amadlelo aluhlaza ithi sithwele amagabha avuzayo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Abadala bathi olentwala nxa sekuhanjwa zithi hamba sihambe umphako ngwe. Lesi yisimo esesibhekane lenengi lentsha eZimbabwe ebalekele kwele South Africa ukuyadinga amadlelo aluhlaza. Osakhulayo weZimbabwe uMandla Mbambo sekule minyaka afika kwele South Africa uthi koma kwezomnotho sekusenza kube nzima ukuthola umsebenzi nxa ungelancwadi esipheleleyo zokuba selizweni.
Iminyango kufanele siyingene kuningi okuyabe kudingeka as far as i-paperwork is concerned. Othola ukuthi abaningi bethu masiza lapha asizanga ngendlela emnandi. Ama-documents awaphelelanga, into zongazihambi nje ngendlela esifisa ngakhona nathi.
Umbambo uthi labalazwe incwadi sekufanele ube ufundele lo msebenzi njengoba uyabe uhodwa kodwa ufolelwe ngamakhulu abantu. Ulihle Nyoni yena uthi kusilela kwamathuba sekusenza amantombazana labesifazane abalabantwana bathathe iloba yiwuphi umsebenzi eminye enza bagcine bengasahlali labantu babo.
Abanye baze babahlalise vele ba-crash. They don't have time of abantwana. Umuntu uyamabhandona umntwana afocus emsebenzini abhadali ifees. Thola ukuthi umbona once a month.
Umbambo utose kubalamulela nxa sekuvele amathutshana omsebenzi yikuthi baziwa njengabantu abasebenza gadalala.
Kunzima ukuthi noba imithetho isikuvimba kokunye, kwabanye kuba likhulu ukuthi ungumqhashi umlahle umuntu wakhona ngoba uyazimisela. Sinakho ukuzimisela okukhulu kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi uMandi Debele uthi sekubuya kubathelela amahlono ukuthi iningi lamantombazane eZimbabwe seligcwele kubhizimusi lokuthengisa imizimba ngenxa yokusilela kwamathuba okuziphilisa.
Mina ngizwa ubuhlungu ngale nto eyenzakalayo. Kuphinde kunzisa ubuhlungu futhi ngokuthi kwesinye isikhathi nxa sifunda siyezwa kuthiwa bazavunyelwa ukuthi benze umsebenzi onjalo. So mina ngizwa ubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi iningi ngabantwana abasuka kwelakithi eZimbabwe. So asikhangelelanga ukuthi lathi kwamanye amazwe senze ihlazweni njengalona leli.
Iningi lezalwane zeZimbabwe lisebenza kwezokwakha endaweni zokudlela kwezabomantshingelane kanye lakwezobutitshala. Iningi lalaba bantu bayaqilibezelwa kukanti le misebenzini baxotshwa mahlayana. baningi njalo abaphila ngokuthengisa esitaladeni. Laba bona bahlala bethathelwa impahla zabo ngamapolisa kamunicipala njengoba bethengisa endaweni ezingekho emthethweni. Njengoba nje leZimbabwe ezomnotho siqhubeka siba zimbi ngamandla osekunciphise ithemba lokubuyela ekhaya kwabaningi, injalo ithi ilethemba lokuthi imizamo enziwa yiSouth Africa ekukhuliseni ezomnotho welizwe lokwandisa amathuba omsebenzi iza kwenza isimo sibe ngcono. Melestudio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ibandla lePeople's Democratic Party lithi kumele iZimbabwe izame ngamandla wonke ukukhuthaza abantu abahlala kwamanyamazwe ukuthi bavule amabhizimusi elizweni ukwenzela ukuthuthukisa umnotho welizwe. Umsekeli kamkhokheli waleli bandla uMnumzana Samuel Sipepa Nkomo uthi ibandla leZANU-PF liyehluleka ukwenza lokhu ngenxa yokuthi lidlelana lamazwe eMpumalanga kuphela. Unkomo uthi ibandla lakhe lifuna amabandla aphikisa eleZANU-PF abambane nxa efuna ukukhipha leli bandla embusweni. Asizweni uNkomo exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ibandla leli limele ukuthi sipresente elizweni ithemba ukuthi they still kule themba lokuthi a new Zimbabwe ipossible. Singalahli imbeleko ngokufelwa. Still kule ndlela yokuthi leli lizwe libe yilizwe njenge South Africa, njenge Botswana, njenge Mozambique, njengamanye amazwe around us. Okwesibili, simele ukubana siphe ama ideas ukucabanga kwethu. Ukuthi le is a problem singayilungisa ngayiphi isolution, siyiphathi yama ideas lama solutions.
Siyabona ukuthi umnotho welizwe ungani ukuqhe ngamadolo, so lina lila lokho kuthiwa ihope le arrest ngamafutshane baba Sipepa, ubona zani yiko yini ongenza ukuthi umnotho uthuthuke?
Mina ngibona ngani ihope i-economic blueprint yethu ungayivala kakade Dube, uzabona ukubana ama solutions lama ideas sesiwafakile egcekeni, siyilontshile leyo kobulawa some 2 weeks ago. Sesifakile egcekeni ukuthi lokhu sekungenzakala lokhu lalokhu lalokhu lalokhu, leli lizwe elivele seliyimvemve lizaphenduka. I-arrest i-political strategy yethu yokuthi ukuze kwenzakale i-change yepolitiki kuyini okufunekayo. Phakathi kwe-arrest sileyinye i-component okuthiwa yi-coffee, i-conditions for a free and a fair elections. Konke lokhu kufakiwe, so sibona ngani siyiphathi yama-ideas, silama-idea sifuna sidiscusseni, sicriticizwe, sikulungiswa kulungiswayo, but otherwise sibona ngani sile solution.
Nxa sikhuluma ke ngokubambana kwamabandla aphikisayo, baba Sipepa, bona zani kungenzakala yini linje lingabambana lo mnumzana Morgan Tsvangirai labanye ukwenza ukuthi lilwisane leZANU-PF?
Esikufuna ukukwenza ikubambana lama progressive political parties esilemqondo ofananayo ngama values lama principles. Ukuhamba nalabo kanjalo nqa kuyikuthi uMorgan Tsvangirai ule value le principle efana le yethu, yebo singabambana laye kulama values aqhakathekileyo ezimpilweni zabantu. Nqa kuyikuthi enye party ilama principles athi iZimbabwe iZimbabwe ebambene iyodwa, sizabambana laye. But nxa kulenye iparty ethi hayi iZimbabwe kufanele kwehlukanwe, then iprinciple yethu le value yethu kayisahambelani labo, so labo zingeke zabambana labo. So yikho ngisithi mina okuzabhesa ukuthi sibambane lobani, sivumelana ngama principles ama values.
Asithi ke abantu balikhethe baba Sipepa ukuthi lingene embusweni, kambe kumalanga ayi 100 lingenzani?
Ya Dube, ngiyakutshela fana wami ukubana iqiniso ukuthi ihope yethu ungayibala kahle ile component ye what ni okufanele kwenziwe kuqala kwenze ukuthi lokhu kwenzakale. Okuqhakathekileyo yimali, kuzadingeka imali. Thina sibona ngani iqembu lethu silobungane labantu abangenza imali ibe khona.
Umnumzana Sipepa Nkomo ngumsekeli kamongameli we People's Democratic Party. Ukuze lizwe okunengalolu daba, ngenani ebulenjini be-internet ku-www.voandebele.com. Kusasa, sixoxa loMnumzana Aloyisi Tswairo, umphathingcebo webandla le-National Constitutional Assembly.
Akula citizen kumbisi zalo nesesi jesu kulu ulezi nisi zalo. So singa khamba sisi ya kulumela na ngingonde yukuti sikungulu nisesi jesu Zimbabwe. Kasika mbeni ngingonde yukuti sisi zalo nisesi Zimbabwe njale sisi nigele yukuti sikungu nisesi Zimbabwe. Achi kuti omnyuza sibe sita amina ngazati ngimkulu ulezi abanye kumbe ngilolusu ulezi abanye.
Tiani indlebe lizwe udaba lolu ngokugcweleyo kusasa sixoxa lo mnumzana Alois Zwairo. Lamhlanje kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba sihlaziya udaba oluhluzwe edale lephalamende. Amalunga avumelana ukuthi owesilisa oza kuya emacansini lo ntombazana oleminyaka engaphansi kwelithumi lasithupha kumele abotshwe. UChris Gande uxoxe lomeli weMathabeleland South edale unkosikazi Priscilla Misera Bwimushonga.
Umuntu bekwanisa ukuthi ahambe ebazalini bomntwana afike athi khona ebazalini hatshi yebo ngenze lokhu kodwa ngiyakwanisa ukuthi ngimlobole abe sikhipha-ke imali zamalobolo ngesintu lesiyani indaba ibisiphelela khonapho khathesi vele akusela ngxoxe njalo eyakwenzakala nxa vele uthintile umntwana ole-16 years vele uyangena nje ejele ngoba baye besithi vele umbambi iganyavu.
Kuyini okuzenziwa? Kuzabhalwa yini phansi kube ngumthetho?
Sokuvunyelwane ephalamende umthetho ubulethwe nguminister owejustice ebelethe umthetho okukhuluma ukuthi azame ukulungisa ukuthi okusemthethweni esilayo khathesi kufana nelalokhu esakuvumelana laphana sikhuluma sisenza i-constitution. Yikho-ke sihle sathatha ithuba lona lelo ukuthi ha vele kunendaba ehluphayo khathesi leyi ndaba yokuthi abantu bayakwanisa ukuthi bahambe edaleni bafike bathi khona hathi yeye ubamba umntwana lowo ule-12 ubamba umntwana lowo ule-13 kodwa hhayi sesixoxisene sibili mina lo mntwana nabazali sesizwisisana ukuthi hayi angimbambanga iganyavu ngoba besivumeleni kwahle kwatintshwa. Yikho sesimelele nje ukuthi umthethe lowo njengoba likwazi ukuthi umthethe ephalamenti kuhambe njani esikwenzileyo izolo yilokhu abathi khona yi-second reading engene kukomiti sihambe kukomiti savumelana ukuthi hhayi sesizatshintsha zona lezi zinto kade bengazifakanga emthethweni babe bezifaka sokuzabuyela njalo kule ikomiti ethiwa yi-parliamentary legal committee ikomiti eyabikhangela ukuthi osokufakiwe khonokho kwangukhona kuhambelana yini lalokho kuku-constitution nxa lokhu kwenzekala uministri usezabuya-ke ayibale athi seyibalwa owesithathu i-third reading susaba suzila umthetho utho ukuthi nxa lokhu zingakwenza kusasa utho ukuthi nxa umuntu angazama ukubamba umntwana iganyavu upresident sesayinile leyo act yangukhona uthithi yabusungena nje uhambele jele.
Sizwa kuthiwa bakhona abayalileyo ukuthi iminyaka ye-consent kube yi-18. Ngobani kakhulu?
Oyalileyo nguye uminister wangukhona uminister we-justice kodwa ngithi kuyabuzwa umuntu okuyabe hlezi kudalela ephalamenti ukuthi nampa abantu balethile indaba leyo yokuthi bafuna ukuthi umntwana sifake ku-18 years kwakhanya-ke abaningi bangukhona ilunga lezanu-P F babalileyo ukuthi indaba le ifakwe ku-18 sase sibona ukuthi hhatshi kungcono khonokho ukuthi sivume kulokuthi sihlale sibe-12 kungcono sivume ukuthi siyifake ku-16 sizabe silokhe sithuthisa ukuthi ihambe ku-18.
Khona lona udubo lokubanjwa kwabantwana abaleminyaka engaphansi kwe-16 lubhahe okunganani?
Lubhahe kakhulu njengobana belisizwa nje ukuthi indaba kade zigcwele emadaleni ngale yindaba zakhulokhu ukuthi abantwana bebebanjwa bebancane kulalokhu okukhanya kuvamile sibili ebantwini besidlisa ukuthi bayathanda nje ukuthi kwesinye isikhathi nxa bebona okungabantwana okuncane umuntu abe sezithi nxa ngithande umntwana okumncane yena ingxeselihlegu azitshayisa ifuba ukuthi hhayi mina kutho ukuthi ngiqinile sibili ngiyindoda nxa ngingabonakala ngithatha umntwana omncane kodwa kukhanya.
Unkosikazi Priscilla Misera Bwimushonga ngomela isigaba seMathabeleland South edale lephalamende. Hayi ke kwanele okwalamhlanje mthwakazomuhle olivalelisayo ngontungamili nkomo libe lobusuku obuhle.